ngazikhangela indaba ye-COVID lokuziphatha kwabantu, abantu sebezithele ngaqandayo ikakhulu ngenxa yokuthi inani labantu asebesifa bebulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 selincane kakhulu. Mhlawumbe ngelanga kungafa one, umbe vele kuze kuyephela iviki kungafanga muntu. So konke sokusenza ukuthi abantu bazitshele ukuthi mhlawumbe igciwane selidlulile, umachaya bhuqelo osedlule. Uzafika ulanxa ungena kumbe kusemabhasini la kaZubco, ukusanitize sokuyimvela kancane vela kusenziwa. Abantu lanxa sebengena emabhasini bayazikhiphela ama-mask nje babethwe ngumoya. I-mask sigqokelwa nje umthetho njengoba sigqoka nje izicathulo lamabhuluke, kodwa ukuthi singabe sikugqokelani bona abantu ebantwini sokuphelele konkani. Ngoba lanxa ukhangela nje abantu abazithengisela edolobheni, iningi labo liyabe liwagaqile ngaphansi kwesileva ama-mask. Ukhangela abantwana besikolo bagqoka vele abaningi nxa sebengena esikolo ngoba kungumthetho ukuthi kawungene egedini ungagqokanga i-mask. Bangafika emaklasini iningi labo nxa kuyikuthi umbalisi kakho kumbe nxa kuyikuthi nje babodwa isikhathi se-break, vele abaningi uyafisa ukuthi baye beyisibhubhubhu beyisiqumbi beziqoqela lama-mask akhona bengafakanga. Kunjalo-ke labantu nxa bevele besazana bezihlalele uyafisa mhlawumbe lokuthi abasethuki njengakuqalisa ukuthi kuyabulala, kathesi hhayi abantu sebezithele ngaqandayo nxa sikhangela indaba le COVID-19.
Kulo mkhakha omutsha lo owe-COVID-19 ovelela kwele India ukuthi usingenile elizweni, abantu babezwe ngakho lokhu yini, kumbe sesibala lalwana we-South Africa?
Lo mkhakha omutsha ukuthi awuvelela kwele India ikakhulu, abantu hayi bawuzwa nje njengoba uyakuwe kakhulunywa kuma-radio lapho ukuthi kulabantu ekhwekhwe abatholakeleyo, kodwa ukuthi kade uvele wona ungumkhakha onjani, hayi abantu abakwazi. Abantu bazi ukuthi kule-COVID nje ebivele sesihlezi layo kususela kumnyaka ophelileyo, njalo sebezithele ngaqandawo ngayo. Kodwa lo ukuthi umkhakha umubi njani, hayi mhlawumbe songaqalisa khona ukuthi abantu baqalise ukunanzelela nxa kungenzeka amanani abantu ababhubhayo baqanse njengoba sesiya esizini yomqando kumbe sesiya kulesi sikhathi somqando. Lokhu bezicabangela nje ukuthi i-COVID yona lani i-COVID abayaziwa sebephile layo, bazigqokela amamaskawo nje bangabona amapholisa kumbe banganxa besiyahlangana endaweni ezithile lapho kulabantu khona abaningi, kodwa nxa bejayelene bavele kabagqokagqoka amamaska abantu. Lanxa abantu baqonqosele ukuthi hayi sisesikhathini esibi, asihlanganeni sibe linani elingaka, kodwa uzafica ukuthi njengoba ngengathi ukuthi uZubco uvele kaku-observe khona okungayo, yafica abantu bebuthene. So nxa kukhunywa nge-social distancing, uZubco kade wayena enga-social distancing ukuze abantu phela bangathelani umkhuhlane, ngoba kathesi sibona ngathi uZubco sengaba nguye i-major driver ye-infection nxa engathi yaqhamuka ngoba abantu babuthana kuye khona phakathi lanxa bemmelele.